daba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 yesonto mhla ka 10 Ntolanja 2019 ngoKeeps Dube. Endaweni zethu lamhlanje, ilunga lebandla leZanu PF lithi lanikwa izembatho zebutho libandla leZanu PF ngesikhathi uZulu etshengisela emgoqweni lonyaka ekhonona ngesimo esibi somnotho.
Lokho kuliqiniso ngoba sonke siyakwazi ukuthi amasosha aseZimbabwe, amapholisa aseZimbabwe asazimelanga wodwa, sebengabantu beZanu PF.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana lenkokheli yamazwe atshiyeneyo ngesikhathi uZulu kwele Zimbabwe ekhala ngokukhahlanyezwa libutho. Abantu bakwele Zimbabwe abaphiphela kwele Botswana bathi inhlanganiso ye-African Union iyehluleka ukulungisa inhlupho zabo.
Ungakhangela i-AU, ukhangele osada, ukhangele konke abantu. Into one, zonke into abazenzayo nje into ababezivumelene nje before. Lwabe sihlangana nje singa-expecta nje khonokho kuzabe kukhulunywa. Kanti bona kukhanya kule nto zabo ababezikhulumile phambilini nje.
Njengakodwa luhlelo lwamasiko lolwabatsha kanye lezokholo, zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ilunga lebandla leZanu PF lithi lanikwa izembatho zebutho libandla leli ngesikhathi uZulu etshengisela emigoqweni lonyaka ekhonona ngesimo esibi somnotho. Umnumzana Shepherd Makorimbo obotshwe ngeviki ephelileyo wethiswa icala lokweba wethule lokhu enkantolo eHarare lapho waveze khona ukuthi baningi abaphiwa izembatho zebutho libandla leZanu PF. Iphephandaba leThe Standard libika ukuthi omunye obotshiweyo owayegqoke izembatho zebutho laye wethiswa icala lokutshontshela abantu impahla ezijiyeneyo. Ibutho libikele uZulu ukuthi kulabantu abatshontsha izembatho zebutho lemibhobho uZulu etshengisela emigoqweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Belief Gawule okubandla leZanu PF.
Izinto ezinjengalezi yizinto ezidinga ukuthi zixwayisiswe kakhulu ngoba mina ngiyakubona ukuthi akula nto enjalo iZanu PF kade iyazi njalo kumbe eyaziyo ngadaba lolu. Kodwa ngibona ngani kumele kuxwayisiswe kakhulu, kudingisiswe ukutholakala ukuthi kwangabe ngobani abakwenzayo bonabo. Njalo ngakukhona okwenzakalayo kunjalo kuloku kugama kunjalo, kumele bajeziswe labantu. Kodwa okwakathesi nokwakathesi ngithi mina ngizama ukuthi sizisusebene naleyo njalo, hayi iZanu PF ayikwazi lokho. iZanu PF vela kayikwazi lokho. Nxa kunomunye umuntu owakwenzayo, hayi kadingakale kutholakale jeziswe nxa kuqondile kusemthethweni. Kodwa nxa kuyukuthi abantu laba abantu abazama ukuthi begange bangcolise iZanu PF, besebenzisa ibizo leZanu PF bengcolisa bethunyiwe, lako kabacubungulisiswe kakhulu abantu labo batholakale bejeziswe bona ababathumayo ukuthi bame besitsho njalo bethi bona bathunyiwe iZanu PF futhi bayenze khonoko okugango okunjengalokho. Mina engikwaziyo ukuthi iZanu PF ayikwazi lokho.
Ye, masikhangela-ke phela lokhu kuyafana lokuthi uthume ipolisi akuthi liyezibopha. Kambe yona iZanu PF ingakucubungula yini khonokho idingisise ukuthi uhamba njani? Kuyagcina phela kudubuka izinto lapho.
Kule zinto ezingenziwa kakhulu ngoba la amapholisa avele ixwayisiswe ngoba amasotha axwayisiswe kube labantu ababaxwayisisayo abavelela ngaphandle ababaxwayisisayo. Khathesi kunjenje nje kule madoda la anti-corruption amele kuxwayisiswe kakhulu, kutholakale ukuthi nxa amapholisa enesandla sokuganga awumelanga, akulamuntu ongaphezu komthetho la. Kumele umthetho uyehle uyefinyelela kibo ngoba angikubalekeli khona ukuthi amapholisa engaganga nobani ngonke engaganga. Kodwa-ke mina ngithi iZanu PF injalo, hhayi iZanu PF imsulwa ayazi lutho ngodaba lolo. Ngabe khona bekade beganga, hayi abadingisiswe njalo batholakale bejeziswe ngokusemthethweni. Kodwa engithanda ukuthi ngikugcizelele ukuthi iZanu PF ayikwazi lokho njalo ngile qiniso kayikwazi. Ngabe iZanu PF iyakwazi, sesiyananzelela ukuthi kwesinye isiteji ekuthuneni kwelanga kube labantu abathutha bethi siyasasibalalasathi labo ubani labo bani kube lobufakazi lobugcweleyo. Kodwa nxa ngiyikhangele engaba yinto engxa ephekwayo le, engxa yinto ephekiweyo njengoba kade kuloku kuganga okunyaka khonoko okwenziwa la i-opposition.
Ye, kodwa ukuthi yena loo ndoda engaqamba amanga sithi mina ngahamba kubandla lethu safika sanikwa lokho angawahuthula kube njalo.
Ayahamba sila manga isetshenziswa abantu yazi ungakhohlwa phela dube ukuthi kulabantu abasetshenziswayo bebhadalwa abahaywayo ukuthi bayenze umsebenzi ongcolileyo.
Lo ngumnumzana Belief Gawule olilunga lebandla leZanu PF sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda olilunga lebandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa.
Lokho kuliqiniso ngoba sonke siyakwazi ukuthi amasotsha aseZimbabwe, amapholisa aseZimbabwe asazimelanga wodwa. Sebengabantu bezanu-PF. Ungakhangela umuntu okade ekhuluma amalanga amabili amathathu adlulileyo ngu-Douglas Nkyaramba. Ukuthi Douglas Nkyaramba uyaziwa ngokuhamba esiyakhampeni lezanu-PF lapha ahamba khona. So thina akusimangalisi ukuthi ama-uniform wonke lawana asuka e-Shake Shack House esiyaphiwa abantu ngoba amasotsha aseZimbabwe kasekho professionally. So mbona ngani lokho nje kuyibufakazi obusobala ukuthi hayi liqiniso ukuthi izani PF lamasotsha akusela mehluko sokuyinto eyodwa.
Ye, kodwa ngokutsho kwabo phela nxa sikhangela abazomvikela babesithi khanyazana kulabantu abahamba enkambeni yamasotsha kumbe zamasotsha bagqekeza sibili bathatha isigqoko njalo bathatha le mbhobho. So kuyabe sokusitshoni khonaokunxaka ukuthi kwavela kubandla lezani PF.
Akade kuzanywa ukukhulunywa ngu-Nkyaramba bekuye kuzama ukuthi ephikise ukuthi ibutho leZimbabwe kanye lezani PF sokuyinto yinye. Uthe sitsho njalo mbonani kunanzelele njalo ukuthi ngelanga elilandelayo basukile abebutho bathi bonayi ama journalist kutsho ukuthi akabambanga kuhle amazwi kaNkyaramba. UNkyaramba akatshongo ukuthi kwagqekezwa ezihele ukuze neye kumakhantoni abo. Okutsho ukuthi kabasayazi into abayitshoyo ngoba nanku phela lifana lesele esihambele abanjwa xaka. Lisenza okuyikho okungalunganga okuyikho okungavunyelwayo. Okukhona okusobala ukuthi abantu laba kade sibabona bebhoda bechaya abantu. Anti ngitsho kukhulunywe laseHarare ukuthi uGordon Gomwe uchairman wama-youth aweHarare aweZanu-PF ubonakele hambo wadubula abantu ababili bafa. Abantu bona labo wasebotshwa kodwa kwasekuthiwa kaphume ngasejele ngenxa yokuthi ubethunyiwe ngamasotsha. So lokho-ke kujwayelekile sesikwazi eZimbabwe ukuthi ungabona isotsha sibona iZanu-PF, ungabona ipolisa sibona iZanu-PF.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-MTC sixoxe laye ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lenkokheli yamazwe atshiyeneyo ngomgqibelo lamhla ngesikhathi uZulu kweleZimbabwe ekhala ngokukhahlanyezwa libutho. Uhlangane lenkokheli le edolobheni le-Addis Ababa kwele Ethiopia lapho kulomhlangano omkhulu we-African Union ogqitshwa kusasa. Kubikwa ukuthi utshele inkokheli le egoqela umongameli wakwele Namibia ukuthi ukubulawa kwabantu eZimbabwe ngozibandlela kubangelwe ngamabandla aphikisayo afuna umsusa ngenkani esikhundleni. Umhlangano we-African Union lo obizwa ngokuthi yi-second session of the Assembly of the African Union kulesihloko esithi The Year of the Refugees, Returnees and Internally Displaced People. Kambe isihloko lesi sijoni ebantwini abayiziphepheli. Ake sizwe ingxoxo esiyenze lomnumzana Bhekimpilo Weza odabuka kweleZimbabwe oyisiphepheli eDugwe Camp kweleBotswana.
Imhlangano leyi ngiyayibona kodwa imhlangano leyi angiyiboni ukuthi loncedo kakhulu ngoba into zabo lezi abazenzayo khanya nje yinto yabo nje yi-uniform nje ukuthi behlale nje behlangana bebuthana nabantu nje beqhuba nje amatiketi abo kodwa kakulanto ephuma into zangikhona zihlala zihleliwe ngoba wona wakubona ngafuthi into zonke ziyalungiswa iminyaka yonke zihlala zilungiswa kodwa kungela ama-results. Abantu laba vele bona antiyakwazi ukuthi vele abantu kungakhangela i-AU khangela osada kukhangele konke konke kwabantu into one zonke into abazenzayo nje into ababezivumelene nje before lo abehlangana nje singa-expecta nje khonokho kuzabe kukhulunywa bathi bona kukhanya kule nto zabo ababezikhulumile phambilini nje ezingaziwanga abantu ikubona kungaphumeleli but it cannot ukuthi uhlale ulama-refugees forever bona ama-solutions akhona phela ifike ukuthi ama-solutions lawakho ama-solutions akhona ukuncedisa abantu abangama-refugees it's only that ama-governments awafuni.
Yes, so nxa sesikhangele khonapho baba Weza siyabona ukuthi labantu abaningi kakhulu abahlala khona ngapho eDugwe singathi-ke nxa sokubuya inkulumo ezinje abantu abahlala khonapho-ke bathini ngakhona kungabe kukhulunywa khonangale i-Ethiopia.
Abantu engingakutsho baba kube kathesi ukuthi information yona bayabengela kakhulu ukuthi kwenzakalani khona ngayo.
wababe khangile nje ukuthi kukhulunywa yebo ngama displays esenza ama refugees and stuff like that. But bona abantu bazele hope ukuthi mhlawumbe ngenye izaba lenila lapho omunye umhlano khona okuzathi ukuthi kuphunywa khonapho kube le something ngezayenza ukuthi abantu bajabule. Ngoba kula bantu abakuthabela sibili ukuthi behlale bengama refugees kumbe behlale behlupheke emazweni akiwo. Njalo izinto eziningi abantu ababekhayela ukuthi ngazi yakhangela. Izinto ezinjengokuthi kakhulu wona amazwe nalawo adala ukuthi kube lezi nhlupho ezinjalo. Yona ama-AU nxa ihlangana bebuthana. Kumele ukuthi into enjalo ngazi yaqakathekiswa. Kwenzela ukuthi kungabi le lizwe kumbe liba lama-refugees asuke elizweni lakibo kumbe baleka. Ebalekele ukungaphathwa kuhle kumbe izinto zenezo eziba khona.
Ye. So nxa sikhangele khonapho-ke abantu abavela eZimbabwe abangama-refugees kube ngithi ziphepheli baningi kanganani njalo baphethwe njani lapho elihleli khona?
Na abantu banenganyana ngathi ukuqaleni abantu babe baningi kodwa ngenxa yokuthi umumo weBotswana angiyazi iBotswana yona yilama conditions ayathiyene lamanye amazwe so kakhulu freedom of movement ayikho lapha kwele Botswana. Uyathola santa abantu abasebenzi babehlezi phansi but bahlala njalo isikhathi esile. So ikubona ukuthi abantu abaningi basuka bebalekele kwezinye iindawo ezinjengabo South Africa lapho abazathi njengoba beyabe beyisekeli kodwa bethola amathuba okuthi benze something. Abantu baphethwe khona okokuthi bahleze enkambeni yebo kulokukhululeka nje okokuthi kulokuthula phakathi.
Umnumzana Mbeki Mpilo Weza odabuka kwele Zimbabwe uyisiphepheli kwele Botswana sixoxe laye eseDugu Camp eduzane leFreestown. Ababalisi bathi sebebuyela emsebenzini ngoba uhulumende uthembisa ukwenza phose konke abakufunayo ogoqela ukukhuphula iholo labo. Bethule lokhu kulandela umhlangano abayenze eHarare leziphathamandla zikahulumende. Ababalisi bakalala umsebenzi ngeviki ephelileyo besithi bafuna ukuthi baholiswe amadola eMelika njalo uhulumende akhuphule ama-allowances leholo labo. Uhulumende uthi kala mali yokuholisa izisebenzi ngamadola eMelika. Le yi Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e Voice of America e Washington.
Sinana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu babe lobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ngiboga lo baba uMbonisi Nyathi uhlala khona ngaleke kobulawayo. Baba Nyathi ungawuthole njani?
Hayi sithonile nkosi yami.
Ye kunjani lapho khona khona?
Hayi lapho engikhona hayi kupholile kwalezi nsuku.
Ye siyakuzwa kakhulu Nyathi. So siyabona ke ukuthi isintu phela abantu lokho besasilandela nxa sibona ukudla kunathi imithi ontolwane labo lento zinjalo. Kambe abantu basakwenza yini khonokho?
Esikhathini sakhathesi ngibona abantu abakuyandisanga lokho sebengani sebegijimela kakhulu kwezenkonzo emachurchi lawo awomoya kakhulu.
Kwenziwa kwini khonokho?
Ukuchithekana kwezimuli lokho lingananzelela lisafica ukuthi abadala abaningi basichiya abanye bathatha umkhuhlane lowo ingculazi abanye bafa ngesikhathi se-ground laphana. Abantu abaseleyo esintwini balihlekana abakhulileyo abalolwazi lemithi yesintu.
Singathi-ke isintu wena ubona zami sesithabalala sibili nxa sikhuluma ngemithi yesintu into ezinjalo.
Sesithabalala ngoba ilalabo abangani balolwazi ngemithi yesintu ikakhulu bengisazi mina esintwini imkhuhlane efana nale mkhuhlane yabantwana leyi ingelatshwa ngembadalo. Kodwa-ke khathesi uzafica ukuthi umntwana engxenye uwela inkanda lizama ukuthi ngumuntu wesintwini. Into yakuqala afika eyenza usefuna imali ekuphatheni umntwana.
So khonokho-ke singathi asikho sintu phela.
Hayi akuseyikho sintu esintwini bekuvele kusenziwa kube le ngcebetho ezakhishwa laphana nxa kuthi liyabonga ukuphathiswa. Kodwa-ke esintwini lesi esesikhona khathesi abantu sebebhadalisa lezinto ezinye ezingafanelanga zibhadaliswe okutshengisa kulahleka kwesiko khonokho.
Ye singathi-ke khonokho okubahuga ukuthi bagcina besiya esontweni lezomoya kuyini vele?
Imbangela yokuthi abantu bagcine ezisontweni lapha imbona njengokutsho kwami ukuthi abantu kade bevele besazi usiko lokuthi izinto zibanjwa kanjani. Ngabantu kade bekhulile, abanye bathethwa ngumbhuqazwe, abanye bazathathwa ngumkhuhlane lo HIV and AIDS. So iningi labantu abaselwe khathesi singabantu abancane abalalwazi, njalo sebekubona kulula ukuprofitwa, ngoba ukuprofitwa lokhana akudingi ukuthi uphume endlini enjani kumbe uzala kuluphi usendo. So kuphunga ukusetshenziswa nje ukuthi umuntu uyafika kuprofita akutshele kumbe amanga umbele iqiniso la uvumi, kube sokusiba yikho khonokho abantu abakulandelayo.
Ye, so singathi ye manje kuvuselelwa njani isintu nxa kunjalo? Ukhanyazana isintu sesibaleka lapha.
Ya, lapha mbona ukuthi silaba abantu sibile abaphethe ezesintu ongani siyabaqakathekisa. Njengalapha kathe sinenhlanganiso yezinathan, abantu bezinatha laba abakhankaseli isintu, abayiba bephethe ezemithi yesintu, abasikhankaseli isintu ukuthi uma singakhuthaza ukuthi into le ingani imfundiso yesintu la iyangena kuma syllabus esikolo, abantu bakwanisa ukuthi baphathe usiko from i-educational level kwezemfundo kusiya phambili.
Ukhona kuzinatha yini lawe kumbe awukho phakathi?
Hayi, mina ngikho kwezesintu kodwa-ke ngathi umdabuko wethu nje singabantu esizalwa esintwini, kakhulu singabeSuthu, sivela lapha eGwanda.
Ye, siyakuzwa-ke ukuthi isikhathi sesidliwe umangoye. Sinethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Lapha-ke namhlanje besixoxa lo mnumzana Mbonisi Nyathi, incwadi kwezamasiko esintu, ukhona ngale koBulawayo. Siyabonga kakhulu Nyathi, ungadilela kusasa baba.
Okwamanje-ke soke isikhathi sabajazi lo Mike Wobe.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Wobe. Namhla kuhlelo sisemagwegwe, sixoxa lo ngisakhulayo uNigel Ndlovu osanda ukuqala inkampani yona ebizwa ngokuthi Icon Media. UNdlovu yena ngumunye wabasakhulayo okumsebenzi wokwenza imifanekiso kamabonakude, abanye bathi amabhayisikopu. Asixoxeni lo Ndlovu, simnikeze ithuba ukuthi asitshele okuningi mayelana ngenkampani yakhe, njalo isimo se-industry yethu ekhangele ngemifanekiso kamabonakude amabhayisikopu. Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukungxusa kuhlelo Buti Mike.
Awusitshele ngamafishane mayelana ngale nkampani yakho mnumzane.
Icon Media umsebenzi wayo yikwenza amabhayisikopu, ukwenza imifanekiso ehambayo. Bakubiza kuthiwa ngama motion pictures, abanye bakubiza besithi ngamafilimu, abanye bathi ngama movie. So ngibonile ukuthi kule gephu elikhulu eZimbabwe in terms of ukwenza imfanekiso ehambayo. Ungathi uyananzelela, uyabona ukuthi like eZimbabwe akula ama movie amaningi ayenziwayo. So ngibonile ukuthi ngangcono lami ngiqalise okuyikampani okuzabe kwenza ama motion pictures, ama movie. The idea ukuthi siyenze at least two feature films this year, and division in the next 5 years ukuthi siyenze roughly up to 20 feature films.
Isikhathi esiningi ukwenza imifanekiso kamabonakude ngezinto ezifanayo, ama movies, ama music videos, kubiza imali eningi. Njengomuntu omutsha, wena ukwenza njani lokho?
Ya, leli liqiniso sibili. Ukwenza ama movie lokwenza imifanekiso ehambayo kufuna imali eningi. Mina ngisaqalisa like ukwenza imifanekiso ehambayo as a professional, ngathi bengikwenza bengisenza ama short film, kodwa bengingakwakwenzi like njengebusiness. So ngaresembone ukuthi kuqakathekile ukuthi sihlanganise i-creativity le-business. So okunye ukuthi nginanzelela ukuthi ngingaqalisa ngama low budget, like ukwenza like i movie or ibhayisikopu or umfanekiso ohambayo ngemali encane ngizama ukuthi nisebenzise khona konke engilakho ukuze lami ngikhiphe iproduct engani iyacaca because kumele lathi nje njengaba abantu abasha siqalise somewhere.
Sibone ebulenjini bokuxhumana obe Twitter ukuthi ubutshela uZulu ukuthi ulomfanekiso ozave phuma kulomnyaka awusitshele ngamafishane ngalokho.
Yebo but Mike, lo nyaka sikhangelele ukukhipha at least one movie from Icon Media. Sesishutile ukuyi-trailer for i-movie le kuthiwa ngu-The Chased, ukugijinyiswa. It's about amakorokoza la ahamba kwenye indawo besiyadinga imali, sebefika khona ngale sebethola ukuthi endaweni le kulento engafuniyo vele abantu ukuthi befike khonapho, into le siqalisa ukubagijinyisa ibabulala ngapho bedinga imali. It's a story about the struggle of Zimbabweans in general, but it also brings the entertainment value. Ngoba ngendlela esiyishuta ngayo, it's something which is unique and different. And from Icon Media, you can expect a lot of movies and productions to come out from us, starting from this year and going onwards.
Hayi qhibe uhlelo Nigel, utshela uZulu ukuthi nxa befisa ukuxoxisana ngawe kumele bayephi.
Liyakwazi ukungithola kuFacebook as uNigel Ndlovu. Even we've got a page yelokhuzeni yekampani kuthiwa yi-Icon Media kuFacebook, Icon_media on Twitter. Lingangithola even ku-Instagram at Nigel Vision. Ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo, ngiyabonga ukungxusa, and like I always say, let's make a movie.
Hayi Nigel, ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Balaleli, mthwakazi omuhle, lolu luhlelo labatsha lilami uMike Hobe. Abasanda ukungena kuhlelo, lisanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Nigel Ndlovu. Asixoxeni kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3, lingakhohlwa njalo ukuthi sidibana ngolwesibili kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe. Zimbabwe omuhle, balaleli, kwanele kwalamhla. Bye bye.
Siyawa nkuleke Mike, sike sikhangeleke ezokholo lwesiKristu silo Ntungameli Nkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngikhangele umbhalo ombusisayo kakhulu, ngikhangele amahubo akaDavida. Sifuna ukukhangela amahubo 103, ivesi yokuqala lesibili lesithathu. Uthi yena uDavida, dumisa uNkulunkulu mphefumulo wami, lakho konke okuphakathi kwami dumise ilizwi lakhe elingcwele. Dumise uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa konke akwenzela khona. Uyakuxolela izono zakho zonke, njalo uyakusilisa phakathi kwezifo zakho. Ungayehla phansi uyakhuluma ngokuthi uyaphephisa umphefumulo wakho phakathi kokubhubha. Ngakho ke umbuzo kumele sizibuze wona yikuthi kambe ukudumisa uNkulunkulu kuyini. Yikho bengifuna sikukhangele namhlanje. Ngiyananzelela ukuthi abaningi silamaphimbo amnandi, njalo abanye bethu sakhuliswa sifundisa ukuthi umuntu angahlabela kanjani. Ngakho abantu abaningi nxa bethatha izihlabelelo bakhangela ubuciki bokuhlabela kwabo, ubunandi bephimbo lwabo. Kodwa bengifuna namhlanje ukuthi iNkosi isize ukuthi sinanzelele lokho, ukuba lapho uDavida uthi yena, dumisa uJehova mphefumulo wami, lakho konke okungaphakathi kwami dumisa igama lakhe elingcwele. Kuthi ukuthi nxa sikhuluma ngokudumisa uNkulunkulu, sikhuluma ngokuphakamisa ilizwi lakhe. Okokuqala, uNkulunkulu ukhangelela ukuthi lokhu kusuke phakathi komphefumulo wethu. Ngakho kumele indebe zethu esiza besikuhlabela kuphimbo lethu kube yinto enamathelane lento evelela kumphefumulo wethu. UNkulunkulu kemukeli indumiso yethu nxa ivela emlonyeni wethu kuphela, kodwa umphefumulo wethu, inhliziyo zethu zikhatshana naye. Nxa sisize esikhathini sokudumisa uNkulunkulu, into eqakathekileyo okumele yenzakale yikuthi inhliziyo yethu lemphefumulo yethu lakho konke okungaphakathi kwethu kuyabe sokumele kuzimisele ukumdumisa uNkulunkulu. Uyakhuluma uMose ukuthi kumele sithande uNkulunkulu ngomphefumulo wethu, ngenhliziyo yethu, langengqondo zethu, langakho konke esilakho. Ngakho uNkulunkulu indumiso eziphakama zisiya kuye, eziya phambi kwesihlalo sakhe esingcwele, zindumiso eziyabe zisukela kunhliziyo zethu. Okwesibili, ukuthi kuqakathekile ke ukuthi umphefumulo wethu unanzelele ukuthi indaba kumele simdumise uNkulunkulu. Simdumise uNkulunkulu ngenxa yokuthi ungayehla phansi ubale ihubo lelo uzulu uqede, uzafumana ukuthi uNkulunkulu wasisusa phakathi komnyama, wasiphephisa imphefumulo yethu phakathi kwezinto eziningi. Ngakho khonokhu kuyamangalisa, kuyinto yokuthi nxa uyicabanga kumele nje uqubuke indumiso zikaNkulunkulu. Nxa ungananzelela umusa kaNkulunkulu, lobunandi nje bokuba lobudlelwane laye, ngabe ke inhliziyo yakho ingagcwala indumiso.
Akuyiphethe mfundisi.
Angifuni ukuthandazela abalaleli bethu ngithikini namhlanje, asivukeni ngendumiso, siqedilanga ngendumiso. Baba, umphefumulo wethu iyakudumisa, iyabonga ubuhle bakho, iyabonga umusa wakho, iyabonga uthando lwakho. Nkulunkulu, sibongela uba wena wasithethelela izono zethu, uyasiphilisa emzimbeni, uyasivusa ekuseni, njalo usincede ukuba sithole ubuthongo ntambama. Sibongile Baba, sibusise, inhliziyo zethu zigcwale indumiso zakho. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisipanda. Asiveni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga kuri-ke Ntungameli Nkomo, lingakhohlwa phela Zimbabwe muhle. Kusithumezela ama audio messages WhatsApp unombolo 0120245031 litsho ukuthi likubona njani okwenzakala kwele Zimbabwe. Nangomunye osithumezele umlayezelo wakhe.
Angeke yakulungisisa umnankagwa, likhuluma lo Ncube. Uza kulungisa njani okuhlupha elizweni? Ngoba uvele wabonisa ukuthi iyahluleka nje isuka phansi. Ma esebenzisa indluzulu, esebenzisa amasotsha, esebenzisa udlame, uzokulungisa kanjani? Lokho sokubonise umhlaba wonke jikelele ukuthi yena akakhethwanga ngabantu. So uyenza ngenkani, manje uza kulungisa njani? Mina ngithi uShamisa wena uright, angasondeli, anganegotiate naye, angakamyeka. Ngithi yena yazi bahlakaniphile bonke abantu bezaniphile, bazazi ukuthi bona bahlakaniphile bangoclave. Abayenze njengendlela abayenza ngakhona, beyenze ngenkani. Angithi ilizwe ngelabo, bona bazinika noma abantu bengasabafuni, bona babamba ngenkani. Namanje sebesebenzisa amasosha ngoba babona ukuthi amaphoyisa kayenzi kahle. Kababulala abantu bebaqide, bayasala bebusa ba. Benziwa ngathi ilizwe ngelabo, bona bengasolabo bekhoga ilizwe ngenkani.
Ye, siyayibonga kakhulu-ke insizwa le. Kodwa-ke singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ngamafitshane. Ilunga lebandla leZANU-PF lithi lanikwa izembatho zebutho libandla leli ngesikhathi uZulu etshengisela emigwaqweni lonyaka ekhuluma ngesimo esibi somnotho. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje. Olivalelisayo uChief Stube.